asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu. Kodwa sokuvamile khathi South Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame. Nxa abantu bebanjwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo, babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kwakusenjelele eLimpopo, kungani bekulokuganga phakathi, babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika i-Thursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidingo sokuthi sengcwatshwa, omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga, umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi, ngoba umuntu uma ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga, umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso we-South Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyati ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulomuntu abamcabangela ukuthi wephula umthetho, kumele bamhambise emapholiseni. Ngokwesibili,
nxa sikhangela kokhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona, ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esisemakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela imbhidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Ngabe cabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.